Isinqomo lesi siphume emhlanganweni wenhlanganiso ezimela ababalisi ezikumanyano we-Federation of Zimbabwe Educators Union for ZEU oqhutshwe kunsukwana ezedluleyo. Umkhokheli wenye yalezi nhlanganiso iZimbabwe National Educators Union umnumzana Moven Dube uthi ababalisi bathethele linyathelo ngoba impilo isibanzimela ngenxa yeholo eliphansi elingahambelani lokukhwela kwentengo yezinto.
I-poverty term line iphezulu kakhulu kule mali eholwa ngababalisi. Ababalisi khathesi ungananzelela bahola imali engafikiyo even ingxenye ye-poverty term line, okuyenza ukuthi kube nzima ekusebenzeni, kube nzima ekuphileni, kube nzima ekudleni, kube nzima ekuhambeni, ngoba abasenelisi ukuthi bayenelisi ukwenza zonke izinto ofuna ukuthi bazenze.
Abenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe labo bathi bazophatheka kulolu hlelo. Isikhulumeli sabo umnumzana Themba Kuye Moyo ulandisa kabanzi.
Ababalisi bayinhlekisa enkulu kathesi, lokungumuntu ungatholi imali asazi ukuthi kuyabe kuyithole njani. Uyakuzwa kusithi ngcono kule kambalisi. Ungafika ezitolo umbalisi bamkhangela okugcina esithi thina yikuseva, ngoba besazi ukuthi ubuya le EcoCash kumbe ubuya le Swipe kumbe ubuya le RTGS. Mfundo bani ezaphuma ebantwini abayeyiswayo? Mfundo bani ezaphuma ebantwini abale stress? Mfundo bani ezaphuma emuntwini okwazi ukuthi senhlala phansi nizanikezwa imali ezangenza ngizibulale?
Ababalisi bathi bafuna uholiswa US$540 ababeyihola kusasetshenziswa imali yaseMelika. Abazali bathi uhulumende kumele alungisise izikhalazo zababalisi ngoba ukukhalala umsebenzi lokhu kuzaphazamisa imfundo yabantwana. Omunye wabazali laba ngunkosikazi Sibongile Sibanda ohlala koBulawayo.
Iyakhuthazwa sibili khona lapho i-government ukubana ikhuphukise iholo lababalisi, njalo iyakhuthazwa futhi i-government ukubana inanzelele phela iholo lamatitsha. Kunje nje otitsha abalazimali zokuhamba ezikolweni.
Sixoxe njalo lengcwethi kwezenotho eyake yasebenza e-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana Masimba Manyanya.
The same difficulties, challenges and problems that we
zona lezi inkinga esibhekane lazo khona manje sesilesikhathi eside esibhekane lazo. Ziqhubeka zisuka khona nje kungoba abezombusazwe bengazimiselanga ukuziqeda. Kasilawo amandla thina njengesizwe ukuqeda imisebenzi yenkohlakalo kanye lokuwulondoloza kude umnotho welizwe.
Umphathintambo obona ngendaba zezisebenzi umnumzana Paul Mavima utshele iStudio 7 ukuthi sezizaqala njalo inkulumo phakathi kukahulumende lezisebenzi zakhe phezu kodaba lweholo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, yimi uMavis Gama.